endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Amalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko athi azavotela umongameli amfunayo ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lamhla sixoxa lo Ebert Knight Ganje, osomabhizimisi wayekela isikolo esakhula, oselamabhizimusi aphumelela okumangalisayo. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Divine Destiny isungula uhlelo lokuvota olulesihloko esithi Christian Vote Campaign. Abesifazana abatshengisela ngokudweba imifanekiso ejiyeneyo. Ulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngemihlangano eyenziwa e-United Nations le-World Bank ehlolisisa isimo sabomama lamathuba abo okuthola umhlabathi ukwenzela ukulwisana lobuyanga. Thumelani imbiko yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, zaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yokuzilibazisa yebulenjini ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.